umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube mama Judith Ncube waba lo deputy minister of industry and commerce uModi waphinda waba lo town clerk zama lo engineer we lo director of engineering services uMela uDube uDube nguye oyenze i-presentation ungathi singaphiwa i-presentation u-town clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lwamanzi lunjani kobulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalitseyo yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
Injongo yalo mhlangano i-council ibivele isithi yona ifuna ukutshela ama-stakeholders ukuthi udaba lwamanzi lu-affect-a njani abantu bonke bakubulawayo kanye lamabhizinisi, lokuthi njalo i-council yenzani ukuthi udaba lolu luzame ukuthi lwenqatshelwe. Bathatha isiteke sokuthi kulo hlupho oluvele lukhona lokuthi akukhange kube lezulu elinengi, njalo amadamu ala manzi amaningi, amadamu wonke akubulawayo amanzi akhale ukuthi kule 46% kuphela kathesi and of total capacity. And wasekukhangela ukuthi kutholi lo hlupho oluvele lukhona ngolo i-infrastructure esingathi yezizinto ezenza ukuthi amanzi asuke ezindaweni afomele asise khona, ukuthi khanya ngazathi ezindala njalo iziningi lazilokhu ezizama ukuzipheya. So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuye kufika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke ezizayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela nje ku-water shedding yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibatshayele isembe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebenga kumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakhelile ukuthi abakhontinue besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi siphinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi ngayenze i-foreign currency sibe khona kwezamabhizinisi kusithi council yakobulawayo, ngoba kukhanya ngazathi sithi council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency kwenzeka ukuthi ibhadale inethile efunakalayo kumaproject athize angenelisi ukuthi asingesentweni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Ngase kungela manzi kakusitho ukuthi akusela production, company ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxakuyalo kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndiyaka esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu xa bebuya imisebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet, kutho ukuthi kuzaba le ngcekeza emisebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane lapho kulungiswa khona izindawo zokudla. Lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa njengoba ngishilo ukuthi okwamanje besingathi lo hlupho olusinjalo, ngoba i-council iyazama ngaso zonke izindlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu, kodwa endaweni zemisebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi ama-drips ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezidalethi le kufunakala ama-drips, futhi la ma-drips abe lokhu ecitha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi wokuqeda masinyane.